amabhenki aseSouth Africa akukho lula ukuthi uma usebenzisa i-Aslam bawu-accept. Ibhenki engiyaziyo kuphela ebivuma ukuthi uvule i-akhawunti usebenzisa i-Aslam i-FNB. Undoda esebenza layo nje bengimfonela ngiyabona kule 5 minutes nje edlule ngikonfirma la ukuthi hayi wasebenzisa i-FNB. Laba amanye amabhenki vele uma uhamba nje usuyafuna ucela uvule i-akhawunti uphethe i-Aslamaya bavumele. So kuyamangalisa-ke ukuthi i-South African government uma isizafuna zonke lezi izinto ebantwini yona ikwazi ukuthi amabhenki akhona akukho lula ukuthi abantu bavule ama-akhawunti. Ngilethemba ukuthi abantu abaningi basebenzisa ama-akhawunti abangani. Ngokuthi isikhathi esiningi uma ufuna umsebenzi bafuna i-Locuzen, asithi ungeke uqale uvule i-akhawunti uqale udinga umsebenzi. Right, uma udinga umsebenzi so lese usutholile sebezafuna ke-account number. So ukuthi khona lapho bahle bakubhalele ama-forms, bakunikeze ama-forms ukuthi ukhone ukuyavula i-akhawunti, ngibona ngathi kunzimanyana kancane. That's why ngicabangela ukuthi iningi labantu ma bengahambanga bayavula i-FNB bangabe besebenzisa ama-akhawunti ezihlobo labangane ababathole belapha e-South Africa.
Kwaba lula kuwe yini ukuntshintsha usuka ku-asylum usiya ku-special dispensation?
Yeah, hayi akuzange kube le nkinga bekulula mpela.
Kona ukuthola ubuphepheli kwele South Africa kunzima kangakanani ngoba sibona lapho uhulumende uthi phakathi kwama applications azinkulungwane ezilichumi lambili i 12,000 inyakenye kuthole abantu ababili kuphela.
Ya ngokuthi mangisiza nje la ngaleso sikhathi mina ngifika lapho ngo 2006 ukusiza nje bekhuluma ukuthi eZimbabwe akusela akulampi. So abantu uma belokhu befuna ukuba ukuphephela bafuna ukuphephela ngokuthini njengobana ungaselami. Ngile themba ukuthi la khona manje engxenye kuzaba yinkinga kuseya phambili ukuthi no last year kube lama-elections and umhlaba wonke jikelele uphose wa-accept ukuthi konke ku-right. So ngile themba ukuthi ama-Aslam ngokuya kwesikhathi kungaba lakho ukuthi bawafese.